ngathi lezi nsuku eHarare ayi kuthule kasizwa ama new cases ekholela ngaye khona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende kuncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu okwakhathesi kulengesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona yikuthi amanzi malutshwana, njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile. Izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kobo Jeffrey Morton Waterworks khona ngale, ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako. So i-treatment singathi eyamanzi hayi kayi-100% right. So lokhu kwenza ukuthi sithi noma ngasiphi isikhathi ikholera ingasukuma futhi. Ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi yi-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawuqumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu yikuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment le. Ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darendale lelikitshiwero. Amanzi akhona lengazulingananga kangako lonyaka kodwa kungcono. Kodwa sile ndawo njengesitshitungwiza. Itshitungwiza ayila amanzi ayo, ithatha amanzi eHarare. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi itshitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabemaphandleni?
Ya, iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile. Wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni komnyaka liwelikoma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15. Abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa nokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo. So kumele ukuthi kube lemizamo ukuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe. Uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela, akhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngenyisika. Nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo. So baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga, njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma kuphilisa imuli. Balutshwana abaphilo esingathi impilo e-right.